sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 22 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabizo alabo abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Ibandla le-TCCC lithi kulamalunga alo abhalise ku-nomination court esithi yiwo azancintisa emelele libandla lanxanje bengakhethwanga ngabasekeli balo. Okusho ukuthi ibandla leli liza kuba lamalunga amabili azancintisa kusikhundla sinye kwezinye indawo. Umongameli Mnangagwa lomkhokheli we-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa ngabanye babhalise e-nomination court izolo ukuthi bancintise ukhetho lukamongameli. Kanti abe-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora bona behluleke ukubhalisa ngoba ibandla labo litheka lilamali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube nokuxokozela okukhulu kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo izolo lapho bekubhaliswa khona abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Amabizo alabo abaphumelele ukubhalisa azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Kuze kwaba phakathi kwamabili ebusuku izolo kulokhe kuyisixhobexhobe enkantolo kamantshi kobulawayo abancintisayo bezama ukubhalisa. Iningi labo bekungamalunga ebandla eliphikisayo ele-TCCC. Abanye baphose behluleka ukubhalisa. Abe-TCCC laba bebeke babuyiselwa emuva iziphathamandla ze-nomination court. Zisithi kumele bayekwenza iziqondiso emaphepheni abo ngoba ebengahlelekanga kuhle. Lanxa idaleleli bese lilamalanga livuliwe libhalisa abancintisayo, abe-TCCC bakhetha ukuhamba ngosuku olwahlelwa ngokusemthethweni olwayizolo futhi kabazange bethule amabizo abazancintisa bebamele phambilini. Ngoba besithi babalekela imikhuba ebilakho ukugilwa izitha. Kodwa leli bandla beselisolwa ngabanye abasekeli balo izolo. Besithi alubana lahambisa amabizo kusalesikhathi belingasoze lizithole seliphakathi kokuxokozela obekukhona. Ibandla le-TCCC likhala njalo ngokuthi kulamanye amalunga alo ahugwe izitha zalo ezenhlanganiso esebenza le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe ayabhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele lanxa engayisiwo akhethwe ngabasekeli baleli bandla. Lokhu kusho ukuthi kwezinye izigaba kulamalunga e-TCCC amabili abhalisele ukuncintisa esikhundleni sinye. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalosi Siziva eloba enkundleni ye-Twitter uthe okwenziwa yifazi lamalunga abo lawa ikuganga. Ngokunjalo uthe kabasoze bakuvumele. Kasenelisanga ukukhuluma labe Forever Associates Zimbabwe kepha sebeke bakulandula ukuthi bayangenela kundaba ze-TCCC. Ababhalisele ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe bagoqela umholi we-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa, umongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF kanye lwake waba isiphathamandla se-ZANU-PF. UMnumzana Sevia Kasukuwere yena ozancintisa elilunga elizimeleyo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda oqale ngokusichazisela ngengxaki abahlanganela zokobulawayo.
Kunezinto ezimbili engizawuqala ngicacisele. Okokuqala ikuthi i-courtroom yangikhona incinyani ikwana abantu abangu-20. So iningi abantu bame kufoya noma evrandini. Yikho ke amalunga ethu ama-senators asike ngo-3 sebeze submitter amaphepha awesayiniwe basebesithi manaleni phandle. Sithethe sithi siyangena kwa-2:00 sechayile. Thina hayi phela iholu yencinyani kambe singakwana sonke na njengoba u-3:00 besilapha ngabantu bathi hayi asisalithathi. So imini isenator yethu yonke ethe sebeyivalile bahamba sayadinga ogqwetha ukuthi babatshe ukuthi iholi yabo leyincinyane abantu abaphandle they are already within the premises lokhu ebeku-premises ye-court.
Abanye bathi njengoba i-nomination court isilensuku ivulile alubana lihambisile amabizo abantu benu alubana kubanga lengxaki zonke lezi bathi ukugogodlela amabizo abazancintisa ebelikwenzile kungaba kube lomthelela wona lo ukuthi selilenkinga zokubhalisa abantu lithini ngalokho.
Iqiniso kaliviwa njengebandla elihle sifunda ngokwenza. Iqiniso kaliviwa ngabe lokhu kwenziwe budala kodwa ke njengoba lathi siyicathula akusesabisi sizase sifundile sesizalandela kuhle ethe sizama ukuvikela amasela nalabo abathusela abantu sesivumbulule imfumba enzima eyenziwa ngabanye abantu kakhulu ama-candidates lawaluzayo sebekophe isimbu yethu le-signature bafaka abantu from ward 1 to 29 befuna ukuthi kube lama-double candidate. Into ebeyenze ekuseni kade sesibonile sesithatha uloya sayaripota emapholiseni abantu laba abantu babotshwe bangoba bafuthi i-signature yabantu abakhethwe libandla abantu basayine njalo batshontsha le simbu yethu. So uloya wethu sehanse ku-central ukuthi ehambe ku-city council ngibona ngale ehambe lama-signature abantu abasayinayo abethu nalabo abantu abasayinela abantu. Ngoba ukhanya ngani into abayivumayo khona baphiwa abantu abasayinayo kodwa funa ngale sebevuma abanye abantu abavele esithubini babuye bathi badelele i-CCC.
Ngokunye ebelizama ukukwenqabela lokhu ngokungavezi ama-candidates phambilini kwenzakale njani kahle kahle?
Ngabantu abale-connection le-system, i-corrupt system. Thina silabantu bethu abasayinayo ababili. Sesibona ku-2 nge-1 sokulabanye abantu abasifakiwe ukuqala kulathi abalesimbu lefanana lathi le-signature ezimbili ezifojiweyo yikho sesikuvumbululile lokho sesihambe emthethweni kuloya sehambe waya kuthini. Yikho ebezama ukukunqabela siyabonga ukuthi kubambe kungaka-anawunswa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lona lehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho belimele elizweni lonke jikelele ngoba lehluleke ukuthola imali. Amalunga alelibandla atshonela abanye ekumadale e-nomination court emelele ukubhalisa njalo ethenjiswe inkokheli ye-MDC ukuthi azahlawulelwa. Kodwa asuke atshelwa ebusuku ukuthi azihambele ngekhaya ngoba ibandla bese lehlulekile ukuthola imali. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube ukufakazile lokhu kepha uthe kumele sibuze uMonzora ukuthi kungani behluleke ukubhadalela amalunga abo.
Engathanda ukukutshela abalaleli ukuthi sehlulekile ukuthi sibhadalele ama-candidates njengokuthenjiswa akade sikwenziwe libandla lethu le-MDC kodwa okuningi ngomva kwalokho ngizacela ukuthi abathaphi bendaba baxhume yena ngokwakhe umongameli ukuthi bezwe konke okumayelana nalolu daba, ngoba akukho nje engingakuphawula ukuthi ngithi kutheni kungathangani kube kusukele ngaphi. Akukho nje lokho kodwa engikwaziyo ngalokho ngalesi sikhathi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzo Ram. Abebandla lezanu PF bona bathi sebemelele usuku lokhetho lapho abathi bazabhaxabula khona amabandla aphikisayo. Nanti ilunga laleli bandla umnumzana Mabutho Moyo, yena uzangena ku-Provincial Council kwaBulawayo emele izanu PF phansi kohlelo le-proportional representation alubana lithela nqoba kuleli dolobho.
Ngizomnethe ku-Provincial Council kwaBulawayo njengomuntu obonakala esesemutha. I'm now over 35. Ngilume kuyisiko ngomnyaka nje ophelileyo. Kuyabonisa ukuthi umhlangano wezanu PF umhlangano o-progressive obonisa ukuthi kule kusasa, ngoba abantu abasha bangenile esibili baba baningi lapha kwaBulawayo.
Ukhangele isikhathi sakoBulawayo lapha abantu bathi umuzi wakho kuBulawayo manje usugugile waphela nya, kuyini othembisa uzulu ozakwenza?
I-challenge esaba layo from around 2000 ukuthi ase si-electa ama-councillors angelathando loBulawayo. Leyo yinto okumele iqondise ngalolu khetho luka 2023. Uyananzelela ukuthi uma MP bandla lezanu PF ecardified, for example silomuntu olecapacity ofanana noProfessor Mthunzinzube oletha i-development ebantwini, lokho kuyabonisa ukuthi izanu PF ifisa ukwakha uBulawayo, ifisa ukulungisa uBulawayo, akuyele esimeni ayekiswa ngaphambilini.
So kanti uzayenzani ukhandela ukuqalisa nje ukuthi ukhankasa?
I mina angiso muntu okulist yokuthi zakhankasa ukuthi kuvotele mina, kodwa zakhankasela amanye ama-candidates ngoba mina ngingena e-proportional representation.
Lapha ngithole ibandla lakho siyagangaza.
Ya, hayi, ibandla seli-ground already, besingalindanga i-nomination court. Liyabona nje into ezenzakala kuma-constituencies atshiyeneyo, ama-youth empowerment programs, ama-skills training, ama-courses, yinto esezethe izanu PF phambilini. Asobantu esilinda ukuthi kube le-nomination court, kodwa we've been on the ground for the past 3 or 4 months.
Umabutho Moyo ngowebandla lezanu PF ubexoxa le ntathelizindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali yena uthi ubhalisele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozamela emagwegwe ephalamende hatshi esikamongameli ngoba engenelisanga inhlawulo yenkulungwane ezingamashumi amabili $20,000 ebhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli.
Kade bebaningi akade besomisa ukuthi bengathi-sponsor bengathincedisa, kodwa thina sithene down imali eziningi ngoba imali zakhona ziphuma lapho esingathandi khona.
Wodwa lona usekelo livele lilalo njengebandla, njalo baningi yini abazancintisa ukhetho oluzayo?
Silabo abaningi abancintisayo endaweni eziningi Parliament, ma-councils across the country. Kodwa as you are aware ukuthi amanye ama-fees akhona kade very high and akhonze ukuthi ama-party a-genuine arepresenta abantu angena ama-donors angekho connected to ama-donors angayiso ma-favorites ama-imperialist forces, ama-imperialist countries, ama-western countries akwanisanga ukuthi bebe nemali ezinkulu. Kodwa ukukhona ukuthi hhayi sizamile ukuthi sifield across the country and we are confident ukuthi i-EFF Zimbabwe remain victorious. Ukuthi thina i-EFF siyakhetha lapho esithatha khona imali, asiphonge uthengwa nje, asiphonge usponswa nje. Imali yethu kufuzelekini, asifuni abantu abangathi sebesinika imali bezama ukusponsora. So rather not contest but support a particular candidate esesiyenze i-determination ukuthi sisupport njenge-EFF Zimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngemali leyi ebeliphiwe
laba bakwanisile iningi labo imali isuka kuma dona isuka kwamanye amazwe asponsored yibo phela ACT bangama agents of humanitarian resources thina ePFF asithathi izimali eziziqondakalile.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumholi webandla le-EFF Zimbabwe ozancintisa kukhetho lokudinga umeli weMagwegwe edale lephalamende wabexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ukuhlaziya udaba lokubhaliswa kwabazancintisa kukhetho lolu sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngengxaki ezihlanganele lebandla le-CCC.
Okwenzakeleyo ikakhulu ebandleni le-CCC kutshengise ukubana ibandla langkona kalitshiyananga lespaza shop. Ngoba ngabe bekulibandla elilabantu esingathi baleminyaka engu-23 ngoba it's a contested matter ukuthi lileminyaka emingaki. But ibandla langkona ngiyakwazi ukuthi abantu especially lo othungamelayo uNelson Jamisa labanye ngoba kakwazakali ukuthi kulabo bani. Kodwa ngezikhundla kodwa siyakwazi ukuthi abantu abanjengabo-Washman oTendai oDavid Coulthard ngabantu abale over 23 years experience beku-opposition politics besingakhangelelanga ukuthi liyenza kuzenzakala khonoku. Kodwa ngenxa yokuthi ibandla langkhona li-structureless singathi ispaza shop ngoba kathesa umuntu esimaziyo uNelson lalaba abafana bakho Gift Ostalos lofadzayi. So konke lokhu ngokuthi bakuthethe bakuprivatize yikho kwenzakale khona lokho. Akwethusi ukuthi kwenzakale khonokho njalo kwethusi ukuthi betholakale besenza nge-last minute ngoba yonke into bekungani likhasi elifihlelwe wonke umuntu. Lamanje akula muntu okwaziyo ukuthi ngobani abangenile ngobani abangangenanga. Besitshelwe ukuthi ama-candidate azakhethwa ngabantu abakhethwe ngabantu abaningi kodwa sikubonile kuwadi 3 emahatshula ukuthi owayenqobile efunwa ngabantu ngumfokamahlanga umxolisi kodwa sizwe kuthiwa lo phethe uthe kamfuni. Sikubonile e-Country Park ukuthi owayekhethiwe ngabantu ngumama uKhuphe kodwa sesizwa ukuthi wasekhitshiwe khona ukuya kutshengisa ukuthi hayi bekungayisibo abantu abakhethayo njalo ukuthi kuze kukhitshwe nge-last minute bekuyikuthi yena umnikazi wekhampani ubesakhetha ukuthi ufuna bani kafuni bani. So ngesizathu sokuthi ispaza shop konke okwenzakalayo kuyintando yakhe lo phetheyo umnikazi wento yikho okwethusayo ngoba ibandla elalisithi lizanikeza abantu idemokrasi akusabonisi ukuthi kule demokrasi kodwa intando yomnikazi intando yalo okhetheyo.
Abancintiswa kukhetho lukamongameli lapha sibona kulabo nalaba abavele bekhangelelwe omnangagwa oChamisa kodwa sokubuye uKasukwere owayekubandla leZanu PF umbona eqhuba njani engaphambanisa amavoti kaChamisa kumbe ngaphambanisa amavoti kamnangagwa kumbe uzabathathela bobabili.
Ngikholwa ukuthi uKasikwerere abantu abazamvotela uyabethetheka abakaJamisa kumbe nakwanele abakaEmerson uyabethethe abantu abangakholelwa kuJamisa lebantu abangakholelwa kuEmerson. Simzwile uNelson ekhuluma ukuthi abangafuni yena balelungelo lokuthi bidinga abamfunayo. So abantu abangavumelani lalokho akwenzayo kuyabe akula muntu ongasola ukuthi kungani behambe kuKasikwerere ngoba utshengisile ukuthi yena it's either it is way or in no way. So abantu ngesizathu sakho nokho babe besebesithi hayi engxenye abangamkhetho uzabalalela yena utshengisa ukuthi ongavumelani laye akalasizathu sokumlalela ezolalela yena umbeni uyaphuma ngeyakho indlela kalandaba lakho.
Amanye amabandla afana labo zaphu ehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho lukamongameli ngoba athi akalayo i-$20,000 edingakalayo. Kambe kumele kwenzweni kahle kahle Fuzwayo ukuze ukhetho kungabi yinto yabantu abalemali kuphela.
Kulusizi ukubana isitrage seZimbabwe abantu abasilwelayo beleli 1-man-1 vote lokuthi labangalalutho bebe ngabantu abathole i-representation, the stage has been commissionized abantu bafela ize ngoba ongalaluto ukuthi ukutilizwe lakalisaziwa imali leyo ebhadalwayo iningi kakhulu endakula justification ukuthi ngeyani is just to separate abantu siyakwazi ukuthi abantu kathesi abasezihlalweni imali eningi abalayo bayithole ngobusela ejenini person ozamela abantu abadubekayo akasoze yenelise i-20,000
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu. Amanye amabandla aphikisayo athi kawenelisanga ukuhlawulela wonke amalunga awo ukuthi ancintise kuzo zonke isigaba ngenxa yembhadalo ephezulu. Ngalesi sizathu ibandla lezaphu lithi umholi walo umnumzana Sibangilizwe Nkomo kasoze ancintise kukhetho lukamongameli. Oncintise kukhetho luka-2018 umnumzana Kwanele Hlabangana owebandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo olilunga le-Pollard. Uthi laye kasoze ancintise kusikhundla sikamongameli lonyaka ngenxa yezinye inhlelo amele aziqhube. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle likhokhela ngodaba lokuthi uMongameli Mnangagwa yena ozancintisa kukhetho lukamongameli emele iZANU-PF uhambe mathupha enkantolo ye-nomination court izolo ukuyahlola ukuthi imininingwane yakhe ihlelekile. I-Heraldi yona ithi obhubhenge viki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe umnumzana Ben Mucheche uzabekwa e-National Heroes Eka namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani nonke ngiyalibulisa. Ngifuna nje ukuke ngithinte indaba engiyibonayo ngoNdibale. NDibale yekele ipolitics awuyazi. Wena ungumuntu lwana othanda ukubukwa. Lo thanda ukuthi amadlelo ufuna nje iZANU PF ikunikeze ulutho wena uyizanu ngokwayo ayikho nje into yakho oyikhulumayo eliqiniso Ndibale sometimes uyasona abo America ubasola benjalo kodwa uphila ukhona lemazweni awubuye ekhaya lapho kulento eziright khona phela njengokusho kwakho hayi Ndibale sihlulekile mfowethu hayi ufundile impela kodwa hayi akunanto oyaziyo sicela nje ungabe uyazithulela mntakababa ngoba ikho nje into yazi politics nje oyaziyo ngedate nje ipolitics emqoka awuyazi ubhizi usolana nabantu wawusolana labo mqondisi wawusolana nabo Sibangilizwe usolana nabo Chamisa usolana nabo bonke abantu sibonisile ukuthi wena uyizanu epheleleyo asazi abakulandelayo ukuthi baloya ngomphafo njani sebezokulandela nje ngoba phela abantu bayalandela noma into iyidoti isenyanyeka
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani lonke abalaleli ku-Studio 7 okhulumayo nguJay Moyo ngajabula i-audio ma bengayizwa abantu bonke labenkayi okuyibo abalokuvotela abameli benkayi umgwaqo lwana owasenkayi usuka kobulawayo uzuze efika enkayi straight esend awulungi phezu kweminyaka o-42 years bangawulungisa ngomnyaka wesingaki so bengicela ukuthi abavotayo abalokuvotela laba abantu akade belokhe bemela khonale abenkayi manje alike liyekele ukubavotela abantu labo dala belokhe belitshela amanga basazoliroba njengerayisi ngekomitsho manje kusiyavota selirobheka
njani ku-Studio 7 njani ku-Studio 7 siyezwa lesidabelisiswa indawo ezimnandi konke okwenzakala elizweni siyakuzwa kuyaphuma lapha ku-Studio 7 but kathi yindaba lingabatsheli ukuthi befake imali elevalu ezimbabwe befake imali elevalu okuthi lawe mawuyithweli imali leyo uyabusezutheli imali ungachapha igoli isebenze, ungayichapha uyobhotswane isebenze, not amabhodi lawo ama-RTGS yabo lawa akusebenzi lokhu. Indaba bengafaki imali elevalo, kade abakubone yini ukuthi kumele befake imali elevalo, kade behlulani ukuthi befake imali elevalo. Bona basebenzisa i-US dollar khona ngale ephalamente.
Linjani kustudio 7, linjani kustudio 7. Hayi, kabangena abantu, kangena amakhansila, kangena amakhansila emthwakazi, kangena nama-MP emthwakazi. Hayi, upresident ivele hayi, abantu bazazibona befaka uChamisa. Ngoba into esesingasayifuni laphana iZanu-PF, iZanu-PF kayiphume out, sikhathele umbuso weZanu-PF. Kayenzeni ukuthi abantu badubeke ekhaya, bajoyine umhlaba wonke ngenxa yeZanu-PF. So i-president bantu kabafaka uChamisa. Mbona ngani vele le mali yama-president yadura, amantu abaningi abasoze beyikwanise. Kabahle bebuthane kuChamisa abantu beZimbabwe uma befuna intuthuko. Behle bebeziqoqobani bebuthane kuChamisa, uChamisa bengu-president. Shishi badlalele ZanuPF elingcolileyo leli. Siyabonga.
I'm going to speak the survey, Nicholas Moyo from South Africa. I'm going to speak to the South African. Uchamisa uthi ma-South African sicela nibabekezele labantwana bezibaba balapha, indaba izolunga ngasekudala. So part one, ababili labo bani okhuluma njengobaba lapho, ubani okhuluma nje abantu bezano nisabiza umnakakwa ngobaba, hhayi selihlulekile straight. Okwamanje uyabheda ngale uthi abantwana ekolweni uzozama, i-government yakhe yazama ukufaka ukuthi abantwana bafunde ngobulengi i-inthanethi and so forth, uya-advance all those things. Ekukhuluma kanjalo abotishera baholi abakhona nokuya emsebenzini, abanamali yokugibela. Abantwana besikolo bahlulwa imali ye-school fees, bahlele emakhaya bahlulwa imali ye-school fees, abazali bahluleka ukuthi akukho nomzali ongakhona ukuthi abhadale, nalo ozamile nje wabhadala kancane, umntwana uzothola ahleli ngale abotishera bengekho ngoba abaholanga. Bese nibize umuntu onjani, nibize ngobaba. Hhayi, bana-ke nihluzele emakhanda abantu bezali.
Kona ngapha e-Studio 7, hayi, mina ngikubona kwami i-race lay ngiyamabandla amabili kuphela, abanye kudlalisa isikhathi ndikumbe kumbe bazahlala baphakathi kopoladela bazihlele imali nothi kuthi bangaphuma oludo. Ha, akula lutho la, akula ezinedudo kudlalisa isikhathi nezimali zabo kuphela bazifana nama-donors.
Angivinyelele kustudio 7, ngithi salibonani balaleli bezindaba, salibonani bafundi bezindaba. Lapha nikhuluma ngumathiya lapha ePlumtree, kodwa ama-audios yami sesilastiye ayikho eseke yabalwa. Ekade ngizokutsho ukuthi siyezwa iZanu laphana isithi yona isilungiselele ukhetho, kodwa ke kuyinhlamba kuzizwalane zeZimbabwe zonke ezilaleleyo kumbe ezihleli le ezanu ezabe isithi isiyawina, kodwa ngemva kokuwina ivula lefuthi lizwe. Kusafana nje lo muntu ozokuthi yena evotelani izanu, ngumuntu odelela amaZimbabweni wonke ezeholo, ngumuntu nje odelela umthetho ngoba ehleli lezanu since then eyaqala umbuso ngama-80s until manje ayikazi yenze lutho. Ithole ilizwe leliyana ngaphansi kukaSmith limile limnandi linukelela, kodwa ilizwe selinuka ngenye indlela engayisiyo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amagama abaphumelele ukubhalisa ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo aza kwethulwa ngokugcweleyo namuhla. abeMDC kaMnumzana Douglas Monzora behlulekile ukubhalisa abantu babo ngenxa yokuswela imali. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo 7:30 na asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Yimi, uNtungamile Inkomo.